Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sibona ngani kayisondaba ye COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasesikolweni as compared to abantwana abazabhala imhloliso ngoJuni.
Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Nxa uzokhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lamapassport ba-renewe, kuzaba njani ngoba sekhaya kakhulu sikhangela abantu abasebenza labo.
Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezamapassports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ageko obulawe COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba lichumi lasishiyankalombili abatholakale belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhu ifike kuleli sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,984. Asebefile bayinkulungwane elamakhulu amahlano lamachumi amathathu lanye 1531. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCOVID-19 izolo bedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,105. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezimbili 2,679. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amahlanu 153,238. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 26,179. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngoba amalungiselelo ayo ephanjaniswe lubhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi izolo ukuthi imihloliso le isizalotshwa ekupheleni komnyaka ngolwezi ndawonye lemihloliso evele ilotshwa ngaleso sikhathi. Ababalisi bona bathi baqala namuhla ukukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yezimta le-PTUZ zithi amalunga azo asefundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela, kuthi namuhla ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Sibuze isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Neshini Mudzitirwa ukuthi balubona njani udaba lokwesulwa kwemihloliso kanhlangula.
Uhulumende uthe ususpendile imihloliso ngenxa ye-COVID-19, kodwa nxa sibekile sibona ngani kayisondaba ye-COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasesikolweni as compared to abantwana abazabhala imihloliso ngo Juni, njalo ama decision anje uhulumende kamelanga awayenze yedwa engakhulumisananga lama stakeholders education sector afana lama teachers unions labazali and abantwana bafeli kakhulu ngomnyaka odlulileyo ngenxa yokuthi amabalisi bebengaholiswanga imali enileyo. So noma ama imhloliso le or ama examinations angasuspendwa even iminyaka elithumi ebuyayo akusoze kuchinji lutho ngaphandle kokuthi ababaliswi baholiswe imali enileyo ye $520 abayifunayo.
Abafundi ungathi bebezimisele yini ukuloba lemihloliso?
Abantwana abaningi abafundanga ngomnyaka odlulileyo abaqedanga amasyllabus abo, so abaningi bakhona abazimiselanga ukuthi babhale imhloliso leyi ngoJuni ngaphandle kwabalutshwane abalimali abayenza ama-private lessons.
Umnumzana Neshini Mudzitirwa ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuphule impatalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports. I-passport ephuma ngemva kwelanga elilodwa isibiza $300 emelika alamachumi phose amabili $318. Ephuma ngemva kwamalanga amathathu isibiza $200 $200, kuthi le ejwayelekileyo ephuma ngemva kwamaviki kumbe inyanga ezimbalwa isingama-$60 $60. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi ukudindwa kwama-passports sokuzaphuthuma ngoba uhulumente eselemali yokuthenga imitshina edingakalayo ukuqhuba lumsebenzi. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Kuyayithusa ukuthi uhulumende kuthi kunje abantu vele bethwele nzima izimali zinzihluphanga ukutholakala. Kuphinde belekelele ukuthi vele abantu bebengasebenzi njengoba bekuvaliwe ilizwe vele izinyanga zonke lezi kuphongovulwa mbijani ukuthi aniphefumule kodwa vele abantu abaningi abalamali. Kathesi nje bengikhuluma nomunye umuntu ongaphandle kwele South Africa khonapha nje emzweni embalwa singakaxoxi khonapha esithi yena embuza ukuthi imali leyi i-$200 leyi ngedola ye-America yimalini ngamaranda. Ngimtshela ukuthi mina yimali engafika phose inkulungwane ezintathu zamaranda esithi yena yeyi kunzima nxa sokukhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lama-passport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya ikakhulu sikhangele abantu bebalaba zisebenza labo ama-informal cross-border traders bazayenelisa na kuzoba lokunzima kakhulu ukuthi abantu bathole incwadi zokuhambisa phandle kwelizwe.
Uhulumende uthi yena imitshina emitsha ikhona izathengwa ukuthi yenze lolu hlelo lube ngcono. Liyakukholwa lokhu yini?
Uhulumende uhlale ethembisa kodwa-ke asilathemba ukuthi indaba ezayenzakala yini njengoba kukhulunyiwe. Sizabona, sizaphela sibone kuzothi kuyenzakala na. Kuningi sekuthenjiswa emaphepheni lapha bekhuluma kodwa abona ntizakana kazifezwa. Asisethembele ukuthi engxenyeni namhla kuzatshintsha kube lokubele kodwa sikwaziyo ukuthi abone izitori zibhaliwe emabanye ziphepheni ubone uze emareviewini ubone kumabonakude kukhulunywa ngenhlelo ezithize kodwa ubone nje kungalanto ezenzakalayo. So asazi-ke namhlanje ukuthi kuzatshintsha na njengoba bekutshiwo ukuthi vele nje umzila wabantu abamelela izincwadi lo mude kakhulu ngapho sufike kuminyaka emibili esiyedlule ku-2019. Asazi-ke ukuthi kuzagijinywa siqhube esinganani ukuze-ke kufike ukuthi laba abathola abazama ukuthenga ukudinga incwadi lezo namhlanje bazithole.
abantu kakhulu abathengisayo kumele bechaphe umngcele bake bebhekane lengxaki yini ngokuswela incwadi lezo zokuhambisa.
Kutsho ukuthi abantu abaningi baloku belindile vele. So abaningi abantu bethwele nzima ukuthi bachaphe imingcele bayesebenza kumbe bayedinga impahla zokuthengisa kumbe bayedingisa impahla. Yikho besibona-ke abanye abantu beze bengene egangeni bethwala yilaba abathwala abantu bangenisa kwamanye amazwe ensitha besebenzisa iy'ndawo zokuchapha ezingavunyelwayo. Bekutshengisela-ke ukuthi incwadi lezi ziyahlupha ukutholakala njalo bezingaphumi. Asazi-ke kathesi-ke kodwa-ke sokuhlungu ukuthi khona intengo sizaba nzima ukuthi abantu baningi bayifinyelele ekubabhadalele imali ukuthi
Umnumzana Michael Mhlatha Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli bogatsha lwe-SADC Troika kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. Abahlamuki laba bahlasele idolobho lePalma kumaviki amabili edluleyo babulala abantu abanengi njalo badala umonakalo omkhulu. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Okumele kuphume kulo mhlangano yikuthi baphume lecebo lokuvikela abantwana, bavikele izakhamizi, bavikele isigaba, izigaba zonke zeMozambique, kungabi khona lokho esikubonayo abantu besifa emgwaqweni. Kodwa njalo bamele baphume lecebo lokuthi abantu abalezikhalazo zokungabuswa kahle, zokubandlululwa, zokuswela inotho, zobuyanga zilungiswa njani. Ngokuba impi ngekuyiqede kuphela ngokudubula, kodwa iqedwa ngokuthi abantu lokho abakhala ngakho kulungisiswe, ikakhulu nxa kuyinto engaqedwa ngokuthi kusetshenziswe kahle imali, ukuthi lezi ezembiwayo zisebenze kulezo ndawo lapho abantu abavela khona zibathuthukise. Kumele iSADC le government yeMozambique iphume lecebo lona lelo, kodwa njalo baphume lecebo lokuvikela abantu labo ababe sebebulawa bedutshulwa. So kudingakala amacebo amabili, icebo lokuthi labo abahlamukile bangabulala abantu besiya phambili, kodwa kube lecebo futhi lokuthi intuthuko ibe khona kungabi lesizathu sokuhlamuka.
Umongameli weMozambique uthi badinga uncedo thize kwaba kwamanye amazwe, njalo uthi kabasoze bavumele abaphandle laba besiza ngobunengi besenza umathanda elizweni labo, ngoba iMozambique lilizwe elizimeleyo njengawo wonke amazwe. Ungathini ngalokho?
Akuhluphi ukuthi umuntu akhulume ngaliyona lindlela izwe leMozambique likhuluma ngayo ukuthi lifuna uncedo olu-specific, njengoba bekubeka ngesiNgisi. Babuye batsho futhi ukuthi abantu bafuna abazoncedisa bakwazi ukuthi izwe leMozambique lizwe elizimeleyo. Yebo, kambe lizimele linjalo liyehluleka. Liyehluleka ukuvikela abantu balo, liyehluleka ukuthi liziphathe ngendlela efaneleyo. Sekulempi elengozi yokuchithekela kwamanye amazwe, ngakho-ke inkulumo zonke lezo kazincedisa. Bangabantu abalohlupho okumele bancediswe, kodwa yebo kambe bancediswe ngokuhlonitshwa, kodwa bangazi bafaka imigoqo eminingi ekuncedisweni, ngokuba abantu bayafa. Isovereignty kayidliwa, isovereignty ayivikeli muntu. Okuvikela abantu yikuthula, yikho kudingakalayo kumele kuvele kwamanye amazwe. Lokho okuningi abakukhulumayo nxa bengakwazi ukuvikela abantu ngayo isovereignty leyo kakuncedi.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe edolobheni lePretoria kwele-South Africa namuhla. Leli bandla lithi lizaxhaswa ngamanye amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilenjongo yokuthuthukisa isigaba seMathebelelendi leseMidlands. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli saleli bandla kwele South Africa, umnumzana Velile Moyo, waqala ngokubuza ukuthi kahle kahle injongo yabo ngeyani.
Kuningi esingajabuli ngakho ke, kusho ukuthi abantu bakithi bazabe betshengisela. Utshengisela kwabo bazabe bephethe amabhakane abazabe baphethe ngezandla azabe ele milobo eyiyona ke yabisisho ukuthi abantu bona bathini. So sizoholwa iMetropolis yaseTswane ePretoria, iyona eza kusiholela ke CFA embassy, bese sisenza isubmission sinikeze omele embassy yaseZimbabwe la ePretoria.
Sizwa kuthiwa kule nhlanganiso ezimbalwa ezizabe zitshengisela ndawonye lani, ungasipha amagama azo njalo usitele ukuthi zona inhlanganiso lezi zimelene.
Inhlanganiso zikhona ke ezingathi ngama stakeholders eziphakamileyo lazo, ngoba sihlela lolu hlelo sayenza invitation sathi abeze bonke abantu abangabe befisa ukuthi bezotshengisela ngalolu suku. Zaphakama ke inhlanganiso za register zathi ukuthi zikhona ziyeza, ngakhona ama-political parties afana nabo ZAPU, akhona afana nabo MLF, Mthwakazi Liberation Front, khona MLO, Mthwakazi Liberation Organization. Bonke laba bantu bazabe bekhona bemele inhlanganiso zabo ezamapolitiki. Bakhona abo-MDC ababonise ukuthi bazophakama abalapha eSouth Africa bezobonisa nabo ukungasuthiseki ngezinto ezenzakala eMathebeleland. Kukhona njalo esingathi ngama-pressure groups nawo abonise ukuthi azobe khona, afana labonhloko omunye sizwe imbovane kaZulu. Zonke lezi zibonise ukuthi ke zizophakama. Ngathi ke baningi njalo ke ngitsho nabasesikhosini, inkosi uBulelani Khumalo nabo bathumele idelegation ezobuya izotshengisela nayo ihlangene labantu bakomthwakazi.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu lokwethula ugwalo lwezikhalazo zenu, kuyini elikukhangeleleyo phambilini?
Usho ukuthi abantu kuzabe begqoke ezimnyama ukubonisa ukuthi bayalila, bayakhala abantu bakamthwakazi, bazilile basezinhlungwini. Okusho ukuthi bafisa ukuthi bakhutshwe lezi mpahla ezimnyama ezokuzila. So ngaleso sathi-ke ama-demands ethu esiwafakayo kuhulumeni, sikhangelela ukuthi uhulumeni asiphe impendulo ngemva kwenyanga ezintathu. Loba ungabe impendulo engaphelelanga, kodwa sifuna ukubona inyathelo uhulumende alishoyo njalo alenzayo ukuthi alithatha ukuthi-ke aqalise ukukhangela-ke indaba zeMathebeleland. Lokho kusho ukuthi-ke ma uhulumende lo eqhubeka-ke engakwenzi lokho, kusiphoqela-ke nathi ukuthi-ke siqhubekele phambili, ngoba iqalile le imashi eSouth Africa. Kahle kahle-ke sizoqhubeka futhi size siphakamise isiphakamiso sethu sizwakale emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Velile Moyo ngowebandla leMthwakazi Republic Party kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi kulowesilisa oleminyaka yokuzalwa engu-64 othi watshayiswa ngemota kamahluli omkhulu uJustice Luke Malaba ngo-2018. Ngokunjalo, umnumzana Herosi Moyo uthi ufuna ukuhlawulwa njalo abuyiselwe ibhayisikili lakhe atshayiswa eligadile laselithathwa ngumtshayeli kamala. Izim Live yona ithi inkundla yeFacebook isibambisane lomanyano weWorld Health Organization kumkhankaso wokuqondisa impiko yamanga efakwa ngabantu kuFacebook mayelana ngomkhuhlane weCOVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku-Studio 7, sanibonani bafowethu, lenjani? Le ifoni engikhuluma kiyo ngekamama, Ami phone ngizoyibhala lapha ngilinikeze bona. Kodwa ngabingelela kustudio. Ngilombuzo engizibuza yona bafowethu ukuthi kanti kustudio 7 inamba livula elisaziyo kuphela ukuthi le ngekabani. Ngoba kudala ngabingelela kule namba engizoyifaka la. Akekho umuntu ophendulayo. Akekho. Angisalizwa kulezi nsuku le radio yami layo ifile makunezulu ayibambi kahle. So angisatholi lutho nje indaba zakitha ngisazazi so ngazathi ngumuntu wemzini mina kanti ngumuntu wasekhaya ngiyacela abafowethu ngiyacela ikakhulu impela uDube umthembo ozithembayo ndoda wena uyangazi ngicela lingipheni izindaba abafowethu
ya ngithanda ukuphikisa emagama wabantu laba ababili abantu chamisa uzathi abantu egangeni uMonzura nguyimkhokheli lela siloqiniso lelo uMonzura bale party yabo uchamisa le party yakhe ngalawo abantu bethandana loMonzura bathandana loMonzura sithe singakungena lokho sithe singabaqondisa ukuthi abaye kuchamisa abahlale khona ngapha njalo into abayikhulumayo kuyabasekela abayigugura unto elibi labantu bobabili lapho thina ngapha sikusebenza into zikaMonzura labo makhuphe babo thina sikhangela uchamisa Chamisa pambila, hoye chamisa, hoye chamisa. Lisale lina lobuthutha bene labo Monzora bene. Ngindlovu, yabo.
Ngiyabingelela abasakazi baka Studio 7. Lingabe linjani lonke kundawana zonke laphele khona. Ngithi mphawule kulobaba lo thina uChamisa ukuthi ubotshe uChamisa ikhukuthi okuzafeza ukuthi eZimbabwe umthetho uyalandela. Bangaka abantu bakithi ababulawa yiZANU-PF bengakaze kulandele lo ongakaze kubotshwe umuntu. Mboni ngani ubaba lo ingqondo zakhambona ukuthi ziright kuhle kuhle sibili. Umuntu ongabulalanga umuntu nguye ofuna ukuthi abotshwe efeleje. Kuye ukuthi umuntu abantu abagangayo babulala abantu athula umthetho right kibo kungabotshwa yena lowo muntu oyedwa abantu babo bafunda ukunanzelela izinto uma usupport umuntu ungazathi opponent yakhe simele ukuthi ithwale nzima ngokuthi umphikiselani lo wena omthandayo iqiniso sinxa sesikhangela indaba yokuthi umthetho kumele usebenze awumelanga usebenze emtini ongelacala kodwa kumele usebenze emtini olecala okwazi ukuthi umuntu lo wabulala abantu lokho kurobhana kwepolitiki lokho kurobhana but esingakufuniyo thina ukuthi kube lokubulalana ufica umuntu usebulala umuntu kathi esilayo uyathathelwa ama-MPs kwenziwani asilandaba la ngokwabo igame yakho igame yabo yepolitiki but when it comes ekutheni kula madoda amele angene ejele ubaba luyabaza abantu abamele bangene ejele kayekele ube lokho kukhulumela abantu into ezingayisizo ethu uChamisa uChamisa ye uMonzora uMonzora yena uMonzora ungene kuhle eEurope makhulu
salibonani basakazi bakastudio 7 ndinjani ukuphila hayi mina ngiyaphila ngingumama osemartin wall ngithande ukukhuluma ngebala leli elikhona leli elithi MDC alliance elisetshenziswa yiphathi kapresident uNelson Chamisa eselifunwa ngumakhuphi elifuna kodwa esithi yena yena abantu abangene MDC alliance asomthethena sophathi kodwa kathesi siyiphathi okuthi sili kuyisizathu esiqakathekileyo kuye ukuthi nxa ezama ukuthatha leli ibizwe elithi MTC Alliance yabe siqeda uChamisa wamuthi du kanti ke kayisikho khonoko ibizo kalihluphi uMDC Alliance vela kumele angasimekele uMDC Alliance sizamsebenzisa njengoba vele kuyi-alliance ngombono wami bembona ukuthi vele singathi MDC kube lo C sifake for uChamisa sifake uT for uGender ID for uB ngokuhlanganela kwabamaphathi bathathe initial A1 kuyokuhlanganiswe kuyaphuma as long kulo siye uqaliseni kuyabe kusithi ukuthi nelise MDC Alliance Chamisa atenda ibidi bani banama njengomhlanganelwa wabo bonke behlangene sibona ingani vele kuzahamba MDC Alliance akumele asimyeke vele bekuvotwa esikhathini esiningi kule MDCT kababu Tsvangirai kule MDC khona kule MDC kababu Elishilen kodwa abantu kade bevota belapha kavele abazikhona vele kakuhle ukuthi MDC Alliance vele akumele asimyeke siya edela phambili xa kuyikuthi kuyavumakala ngombono wami mbona ngani umele ku-edele
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Abakhokheli bamazwe aseAfrika bahlangene ngomabona kude kuliviki bekhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi. Ababulawa ngomkhuhlane wezinso kwele Cameroon bayaphambili ngokutshengisela kwabo okuqale ngomvulo kwesinye isibhedlela bekhonona ngokusilela kwemitshina yokubelapha. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa kukamnumzana George Floyd kuqhubekele phambili izolo kufakaza amapolisa kanye lengcwethi kwezempilakahle. Amapolisa agoqela uJody Stinger loJames Reyerson atshele inkantolo ukuthi umsolwa njalo owayelipolisa uDerek Chauvin wasebenzisa amandla edlulise amalawulo ngaphandle kwesidingo lapho ebopha uFloyd wabangela ukufa kwakhe ngokumswelisa umoya. Ubufakazi bababili laba buhambelana lobunye osobethulwe ngabafakazi abanengi abagoqela wona amapolisa. Kodwa amagqwetha omsolwa athi uFloyd wabulawa izidakamiswa. Izolo adlale amazwi kaFloyd ebandezelwe angazwakali kuhle esithi kulawo mazwi uFloyd uzwakala esithi uthethe kumbe usebenzise izidakamizwa eziningi. Kepha elinye lamapolisa la lithe lona lizwa uFloyd esithi kasebenzisi izidakamizwa. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaphambili namuhla. Siqoxe lomunye wabalandela lolu daba umnumzana Rafael Mthombeni.
Abajujisi lalaba abafakazi benze kuhle kakhulu ngoba okukhona kuzaba ukuthi nxa ngikhangele kuzaba yangisa kakhulu ukuthi ngemva kokufakazi obuhle kangaka obuqine kangaka buvelela endaweni ezehlukeneyo ebantwini abahlukeneyo ikakhulu lalaba abasebenza laye lo ujaha lo uChauvin, ngibona ngathi kuzaba yangisa kakhulu nxa bangehluleka ukuthi bamfumanise elecala. Ngoba eqinisweni ikuthi lanxa kuyikuthi laba abohlangothi lokuphikisa bangaletha i-evidence engabe ikapela lokhu osekulethiwe kathesi, angiboni ukuthi kuzaguqula lokhu osekukhulunyiwe kathesi. Ngoba iqiniso yokuthi lo umpolisa wasebenzisa udlakela olukhulu kakhulu ukuthi abulale uFloyd.
Ubona luphetha njani lolu daba?
UFloyd lanxa wayephambanisile, nxa kuyikuthi kuphambanisa lokhu akwenzayo, kwakungayisikho ukuthi kufanele ukuthi akufele khonokho, hayi kabulawa umuntu. UFloyd kazange atshinge lokhuyana kokuthi wayesilwa lawo amaphoyisana, ngoba esilwa lawo ngesimo sakhe ayiso sona umzimba wakhe, babengazoze banelise ukumfaka insimbi leziyana, bamfake futhi ngemuva. Wazinikela yena ukuthi afake izandla zakhe emuva ukuthi afakwe insimbi. Kanti nxa usumfakile umuntu insimbi, wamfaka futhi ngemuva insimbi zangkhona, okunye kuseyini? Lo besehlanya, uhlanya wakhona kusasiza ngani? Akusizi lutho. So ngibona ngathi kababuye sibili balethe ubufakazi babo, bakhulume onke lokhu ukuthi wayele ma-drugs kusystem yakhe kumbe wayela lokhu lalokhu. Kodwa mina kangiboni ukuthi kuyaguqula ukuthi wabulawa.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu weMelika umnumzana George Floyd. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.